abantu uthanda ukugcwele abantu uzane ngana abantu uyinganye ukanya noma sekunyama wena ayo yila uvela noma sekuvuka abantu mhlawumbe uyinyanga ngibona ngoba wena ulapha abantu uthanda ukugcwele abantu ayi uzane ngana abantu basekomenta bathunga yini njani njani Son protect, ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe, bahlala njalo bakhulumi Zinini indaba, tate zakho phela sikumi Bona bazokomenta bathumale yelo njani njani Son protect, ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe, bahlala njalo bakhulumi Zinini indaba, tate zakho phela sikumi
Yeah.